ama community asangeta laba sithi kulemgodi lezihlahla ezigalilwa ngisho so izihlahla lezemgodi njoba emakhaya lapha sila furniture asila kwaqoqondilelo amaklinika yawa so yiwo azakwenza ukuthi akhe izinto zezakhamizi kukho within the community
lina liyabe likwenza njani khonapho ke esigabeni senu nxa ukuthi abantu bafuna ukuthi kube lohlelo oluthize kuqaliswa ngapi kusiwa ngapi
wo andi siyalandani kungabe kuyithimba company kumbe kube yimayini siyabalanda abasebesikhulumela ukuthi basingasinika imali engaka kumbe ngawama-million amangaki bese silungisa izikolo amaklinikhi izibhorane konke nje okuhluphayo i-infrastructure khonapho ekhathazayo yiye lapho okunceda khona imali silakho ukuthi basincede njengoba liyatshisa kathesi lapho ezimbabwe izulu liyahlupha basigebhele amadamu basilungisele izibhorane siyabe sizenzela nje kuphela ngoba imali bangasinika sinasisadinga abantu abazasinceda
nxa sesikhangele-ke kulabantu yini ababe bamba imali yena leyo njalo bayakwazi ukuthi imali kumele ibanjwe njani
ye sikhangele ama-rural crisis councils lapho esingayifaka khona lokuthi nxa sisebenza babe sinika imali engaki siyasebenza endaweni zonezeningiziqambileyo kuphinde futhi kube lomunye umonakalo kumbe kungadiliki okunye nje isakhiwo thatha imali izosincedise sihambe sisethenga okutsha bese sisebenza
lizwe ukuthi kuthiwa kuyabe kule malini khonapho kuma-community trust lawa
kuya ngokuthi yona umgodi lezezihlahla lezi ukuthi basinike emalini bangasinika loba 10 million so engayikhuphe 3 million ibe ngeklinikhi kuphume futhi 2 million iyethenga ifurniture zezikolo within the ward
kodwa ubona ngazani imali leyo izaphuma yini ibe sisiba ezandleni zabantu
kuzima ngoba kathesi kuyaliwa kubangwa khonokho ukuthi kwezindawo kayikaphumi kayikaphumi sibili icace ngoba ngazibe seyaphuma yayikhanselini kodwa ayikaphumi ukuthi ebantwini abantu bayiboni isebenza yikho ngani asikuboni kuhle ukuthi kuyahamba njani.